Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kusene mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ePhalamende lamakhansila ezigabeni thize asekhankasela lolu khetho ngemva kokubhalisa enkantolo ye-nomination court izolo. Kambe isadaki sokumele ithathe manyathelo bani njengoba isithi siyamukele ngokusemthethweni ugwalo lwequla layo oluveza ukuthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Elinye ilunga lePhalamende yeMelika likhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi engavuseleli ubudlelwano leZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo kazulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edale lePhalamende lamakhansila ezigabeni thize athi asekhankasa ngamandla edinga usekelo kuZulu ngemva kokubhalisa labo abazawamela kukhetho lolu enkantolo ye-nomination court izolo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo kuvalwa izikhenxe ezivulwe ukuxotshwa kwamalungu ukuxotshiswa kwamalunga e-TRC ngumnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Ababhalise izolo bagoqela labo abaxotshiswe nguChabangu abahamba lomkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa kanye labakucele likaChabangu labo ababhalise besithi bamela iTRC. Lokhu kusho ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kulamalunga eTRC amabili ancintisa esikhundleni sinye okuyinto abanye abathi ilakho ukuphazamisa leli bandla. Abanye bathi ukulwisana lokhu kuzadabula ibandla phakathi kugcine usiba lama-TRC amanengi njengalokhu okwenzakala kubandla le-MDC. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yena othi uChabangu ulakho ukuphumelela alubana ethe wamangalela labo abaxoshisayo ababhalisele ukuncintisa futhi bengamalunga e-TRC.
Kungumbono wami ukuthi if eza kuya phambili a-challenge ukufanele ukungena kwabo kulamathuba amakhulu okuthi uzaphumelela uChabangu. Why? Ngoba iphele sokuye kwaba the case eyahlulelweyo ngabahlulelayo ukuthi nguye olamandla awokuthi asuse laba abasusayo wabisele mba. Ngoba ke uma kuyukuthi laba be-CCC abakaChamisa bazaqhubekela phambili kuyabe sokusenza kungani nje ngamadlwane ukuthi labana abanye babizwa bakhutshwe ePhalamende. Bebebiziwe bakhutshwa umthetho wavumelana laye bese uvunyelwa futhi laba abasho ukuthi bangene ngandlela bani akwenzi isensi. Sokungani nje ngamadlwane kuyikukholwa kwami ukuthi amadlwane la azaphela kube le nto enkulu ekhanyayo lo muntu lomuntu omdala. Kungumbono wami ukuthi uzanqoba ngoba useke wanqoba vele. I mean iParliamente ithe mayithola incwadi yakhe ayibhalayo umdenda wayilalela wenza lokho okwakuthiwa kuyakwenza. Umongameli welizwe lezi zinhlangothi ezizehlukeneyo ezombuso welizwe iParliamente executive kapresidenti eyakuqala iParliamente yathola incwadi yavumelana naye. Upresidenti laye wahle waqhubekela phambili wabeka amalanga awokhetho. Kanti-ke la makhothi lawo ayenza futhi ahlulela ngendlela ehambela. So angazi ukuthi yiphi iphakathi kwazo eyi-3 ezavuma ukuthi uChabangu anganqoba. Noma nje into yakhona abantu bekhala besithi ayinamthetho, ayinabuntu, ayinabukhulu, ayinabumuntu omdala, kodwa iza qhubeka injalo vele. uzanqoba uchabanga.
Lokho kungabe kukhombani ngempumela yama by elections kuyikuthi baphumelela ukuncintisa abaxotshwayo. Singabona bevotelwa ngobuningi babo kumbe unqoba abakamnumzana Chabanga. Mhlawumbe abezana PF.
Ukuthi ngibani ozonqoba ke sokuzoba nzima ukuthi sibe kwazi ngoba ziyabe sezihlangene nje ngengxabangxoza yena le eseza yena. Kodwa ke kusobala ukuthi abe-CCC badabuke phakathi. Kuzaba khona abazofuna ukuthi bavotele uChabanga ukube khona abazovotela yona i-CCC ngoba ma ubheka kulokho okuthiwa i-social media kukhona abangamthandiyo uChabanga abaze bamthuke mpela bambize ngamagama anzima. Kukhona abamthandayo. So ngezinye indlela kutho ukuthi i-CCC sidabuke phakathi okunikeza ke iZANU-PF ithuba lokuthi ithole amavoti azayenza ukuthi ingene eParliament ngoba i-CCC sidabuke phakathi. So angiboni ukuthi i-CCC singabuye ithole amavoti ekade wathole kuqala ngenxa yakhonokho ukuthi kulabanye abazoba sehlangothini likaThabanga kube khona abasehlangothini lika le-CCC kaThamisa okukhozwe khonokho ukuthi sokunokudabuka phakathi. Indaba yakhona iba nzima ukuthi usho ukuthi ngubani ozophuma enqobile kodwa okusobala yikuthi yona i-CCC ayisoze iphumele le mpumela efana neyakuqala. Akusize kube lula kubo njengakuqala ma kuyabe kuthiwe bayekeliwe bancindise.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe futhi wayengumgcini sihlalo webandla le-APA kwele South Africa. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Luqhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lomhlangano we-SADC Summit oqhutshelwe kwele Angola ngomgqibelo lapho abakhokheli bamazwe omanyano lo abamukele khona ugwalo lwequla le-SADC elahlola ukhetho lweZimbabwe laphuma lesinqumo sokuthi lolu khetho aluqhutshwanga ngemfanelo. I-SADC ithi yamukele umbiko ogcweleyo ngalolu khetho emhlanganweni lo kodwa ayitsho ukuthi akhona na amanyathelo ezawathatha phezu kwalolu daba njengoba iqula layo likubeka sobala ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Abanengi abavumelana lomkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho bathi umanyano we-SADC kumele uphoqe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi enze ukhetho olutsha kumbe akhulumisane lomnumzana Chamisa. Kodwa abezanu-PF bathi lokho yikuphupha. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo efundisa ekolishini le-Wits University kwele South Africa uDokotela William Jethro Mpofu ukuthi kambe i-SADC kumele iluphathe njani lolu daba.
Esingakutsho ukuthi khona kuqhiyana nje kodwa ukuthi i-SADC okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhetho aluhanjiswanga kahle ngoba vele inketho eziningi zakuleli yalizwe aluhanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi i-SADC ingaphansi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhetho aluhanjiswanga kahle. Lokhuyana sesingathi thina yi-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleli yalizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo lokubandezelwa kwabo. Sokukubo ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi i-SADC engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi itshintshe umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleliya civil society organizations lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC sikulamasango.
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nxa kuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa democratic legitimate ahloniphekayo kumele abantu bahlokome baphakame bese singeke siphile kanje konokuyano kwenziwa ngamazwe wonke enqayelwele inkululeko kumele amazimba abo aphakame alwele inkululeko yayo akula SADC akula AU ezobalwela iSADC izongena iAU izongena leUN izongena abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo inkululeko ilelwa ngendlela eyodwa abantu bayaphakama bathi asizwi ukudla kwantambama kungalunganga asizwi ukudla kwekuseni kungalunganga akula luthola uzahamba kuleli le ndaba ingalungiswanga
ngamanye amazwi uthi OCCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kusadange bathi hayi njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle sokumele libizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kusadange bethini khona
kusadange kumele babuyele kodwa kumele bahlokome kumele bakwenze kokubili nhlangothi zombili lethi bebhala izincwadi eziya kusadidi labo bemlanda uhulumende lo wobugwelegwele obumenenene bemtshele ukuthi awungeke ubuse indaba lingalungiswanga osadidi labo-UN labo-AU bangenela sokuhlumuntu bangenela izinto sezimile bangenela sokulemibilo bangenela sokulokuhlokoma ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo lamabandla azimeleyo angakhohlwa kumele abantu bakuleleyalizwe basukume balwele amalungelo abo inkululeko yabo baphakame bethi sasingayiseli kuleyikhona kuyoguquka izinto kuleliya isathi sekwenzileyo yikugula amasango ukuthi sibonile siyavuma kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame ethi hhayi sesingayisela-ke inkululeko yethu yikhona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto
uChamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguChabangu sebemxothele amalunga ePhalamende ubona esala umdlandla yini ukuthi alwisane lomnankagwa aye kubosada kuyatshengisele ngapha ulwisana loChabangu futhi
ezabo Chabangu ngezangaphakathi okuyikuthi kulenti yokulwisa ibandla elibusayo kulwelwa amalungelo elizwe kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCP ngeyangaphakathi ngiyomndeni oCabango bazama ukuthi bethi kuwona kanti silwela inkululeko silwela umbusa kahle yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona ezizibhekileyo ngiyaphakathi leyani yesisisi ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle yindaba kulokubandezelana yindaba kulokukhethana yindaba njalo kulokuhlukanisana i-discrimination lo mbusa kabi ithirani uku-impose ama-candidate lokunye ngeyabe yangaphakathi
uDr. William Jethro Mpofu yingcweti ecubungula ezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki eWits University kwele South Africa. Ilunga lePhalamende yeMelika elikukomiti yedale leSenate ebona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Jim Rich usekhuthaze umongameli Joe Biden ukuthi engaze wavuselela ubudlelwano beMelika lohulumende weZimbabwe yena athi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Urish ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubeka engahloniphi amalungelo oluntu wathi kumele ukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kaMnangagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke aza kwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba ukhulume ngalokho okushiwo ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama activists into kufanele ilungiswe inqabana impunity is a bigger issue kweZimbabwe ungakhangela kulabantu ababe dala be ku regime kaMgabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlangana lezinkinga ngendaba ke yemthetho and the culture political culture ababe instila ukubana ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanisa ukuba lembono etshiyeneyo akukho criminal ukuba lembono etshiyeneyo ngimbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumende so indaba yama-abduction indaba ye-torture indaba efanele ilungiswe le ndaba ye-imprisonment liyakwazi ukubana ke uJob Skhali usejele engelacala konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe
kodwa ilunga leZANU-P F umnumzana Thethi Ncube uthi ibandla lakhe kale kungeni okukhulunywa ngele Melika
usenator weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephongusuku manje athi iZimbabwe yancindezela abantu ukuthatha ngapi khona ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe endi kungasenani ekubusweni komhlaba awuphongusuku manje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonokho kuthethe ngapi ende ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi silabo International Court of Justice silabo International Criminal Court yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso
ziyaqhubeka zisanda izihlakalo zokwephula kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoncwabakazi lonyaka abanengi besithi kumele iZANU-P F ikhulumisane le-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu kodwa uhulumende uyakulandula lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Okusemaphephandabeni iChronicle ithi iTriple C ilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokudonselana okubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ePhalamende lakumakhansili ngomnumzana Sengezo Chabangu. IHerald yona ithi ukusilela kwesamende kuleli osokudale ukuthi intengo yaso ikhuphuke kwenze uhulumende wathatha isinqumo izolo esokuvumela abantu makhaza lamabhizimusi ukuthi bathenge isamende kwamanye amazwe. Uhulumende uthethe njalo inyathelo elifanayo ngemvundiso yefertilizer. Singene kumbiko elisithumele yona.
Njani kwistudio sefe yes siyabonga laphana abantu abake bekhuzwe indaba yokuhamba nqunu le kati izalungizwa nini abantu indaba abantu bethanda ukuhamba nqunu so kati kuyalungizwa nini konoku indaba yokuhamba nqunu le kati yona ikhulumende ayikuboni ukuthi abantu bahamba nqunu ithini ngokuhamba kwabantu benqunu so phandlela abeke ilungisa indaba yokuhamba nqunu mana siyifuni thini
ngelele enkundleni yeyi sizwile ukuthi nomination court ingenile namhlanje ngemsebenzi emibi ekachabango kulabantu basemathebeleland abacabanga ukuthi khona wonke umuntu mangasemathebeleland kufanele asekele umbhedo kachabango labo Kalpan Pugen uKalpan Pugen labo Chabango ungabheka indlela abadiliza ngayo amaqembu AMC indlela abayidiliza ngakhona kuyafanana lokho besebenza i-system efanayo lamanje MDC yayilawo ama-structures lawo okukhulunywa ngawo kodwa bayidiliza bayiqeda nya uKalpan Pugen umuntu ohlale yisikhulumeli somuntu omotshayo umuntu omotshayo sonke isikhathi uKalpan Pugen uba yisikhulumeli sakhe kodwa bekungasenani ngoba vele imisebenzi emibi kaChabango useyenzile njalo uyenze kwazi ukuthi khona ule backup yenkantolo ule backup yeZANU-P F kodwa ke hayi ma-citizen ngenani
ibone ukuthi khona kuzahamba njani. Uma vele abantu belithanda bazalibisela futhi uChabanga yangeke ngezano PAP yakhe lefazi yakhe. Ngoba eqinisweni isizathu sikaChabanga asicaci ukuthi ngesani. Ngoba ungeke uthi iqembu ulilandela ulidilize okofuna ukufaka izano PAP. Kodwa uthi khona uyalungisa. Ulungisani. UMonzora laye wayezitshela ukuthi ehlale esityeli ukuthi yena umuntu olandela imithetho wephathi. Kodwa wayidiliza njani iphathi yena elandela umthetho wephathi. Kuyafanana lento ekhulunywa nguChabanga.
Studio 7, sikubingelele kanye labalandeli bakho. Mina ngisacela ukubuza nje kubantu bakithi, isizwe sakithi, isizwe samaNdebele, isizwe sikaMthwakazi, ukuthi labo abasola into eyenziwa nguChabanga bake bazama ukuthi basichazele ukuthi kanti basola ini ngoba uChabanga wenza into enhle. UChabanga uxoshe abantu. So umbuzo elinawo bantu yikuthini? Yikuthi abantu baxotshwe ngubani kumbe abantu baxotshelweni? Okumele kakhulu uhambise phambili yikuthi abantu baxotshelweni, baxotshelweni ukuthi abafana bakhona le Harare khona leSozibele yibo sebekhetha ukuthi akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani. Yinto erongo yini nale yokuxotsha abantu abafakwe ngabantu baseHarare? Yikho amakhansela ethu angasebenzi kahle. Ngoba masekhethiwe laphana asasebenzeli umphakathi, sesebenzela labo bantu ababakhethile beba imposer from Harare. So babuChabanga, siyakubonga kakhulu ngomsebenzi wakho lo owenzayo. Laba bantu abazongena bazobe ngabantu abazobe bekhethwe ngabantu, njalo bazosebenzela abantu. Yikho esikufunayo lokho. Hayi, sibonge kule ndawo babuChabanga lophukeni, into eniyenzayo inhle. Lo mfana wasemaswingo lo ozithi seyideputy mayor sesilwa kabuhlungu kanje, waye angahambi ayolwela kibo khona ngale ngoba izanu yantanasa khona ngale abantu bonke bavotela izanu kibo khona lo mama bakhe. Waye nefuna ukuzoxokozela lapha kobulawayo lapha, kahambe ayomela i-CCC ekhona le kibo emaswingo. Siyabonga.
Ngiyambingelela enkundleni ninjani basakazi bakwethu. Kanti i-CCC wayidlala ngabantu, wayidlala ngabantu i-CCC, bathatha indawo ka-Studio 7 bayenza indawo ukudlalela. Hawu bakwethu, kanti akusiyini nenithe aningenela ukhetho lwama-by election? Benikhuluma la nifunga nigomela, nithi alilungenela ukhetho. Kodwa namhlanje njengamanje ngilalele nje la, hawu senibhalisile, senibhalisile. Benabuyisela futhi laba baxoshwa akuyibona abafakwa abangena ekhundleni ngokungekho emthethweni. Nibuye futhi niyababuyisela futhi. Hayi ke lana ukudlala ngabantu bakwethu, lokhu kudlala ngabantu straight. Ndlala ngabantu, ndlala ngabantu. Ngabe ngiserious, ngaba niyenze yonke lento eniyenzayo? Ayikho nje lento eniyenzayo. Ngibuyisela labantu abangena ngendlela engalunganga, ngibuye futhi niyababuyisela. Hayi khona, hayi khona, hayi, hayi khona. USengezoChabanga uzobuye futhi abamise, nibe nikhale futhi. Yiyo lento ukuthi anibambananga, wonke umuntu ufuna ukuzenzela into yakhe. Hayi, ibandla nje elinganandlela ukuthi lona libhekephi. Ngompunzi idle mini, omunye udonsi uyale, omunye udonsi uyale. Nibabuyiselelana abantu ababengene ngokungekho emthethweni, nibabuyiselelana. Nifuna ukuthi kube njani? Niyaxova. Hayi khona, ayikho lento le, ayikho. Sidalo, 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 hayi khona. Sisisi, hayi, hayi, hayi khona. Khona la ku-Studio 7 benikhuluma la, nithi nina alilungenela ukhetho lwama-by-election. Namhlanje selilungenela kanjani? Malilungena liphinde libuya liniyenza same mistake. Nithatha labantu laba abaxotshiswa abangena ongekho emthethweni, niyababuyisela futhi. Kahlahle nizodlala amatope la.
Studio 7, Edson Nyathi lokhulumayo. Lonke lenethi uSengezoChabanga uRight alazi lutho, akulanto liyaziyo. Amsho njalo ukuthi aninasihlobo esiyi-1 senisabulwa yi-Gugurawond. Thina sibuhlungu ngezihlobo zethu zabulwa yi-Gugurawond. Njalo i-Gugurawond leyo yenziwe yi-ZANU PF. Yona le i-ZANU PF esifo efuna ukubiselwa futhi esihlaleni ngulo uChabanga lo. Wonke la malunga la akhithiweyo ephalamende ngeke lwabone kubuyela kwe-CCC. Kuyabe i-ZANU PF sihluma phansi ukuthi. Thina sibhizi siqume impande zale sisihlahla siyi-ZANU PF ukuthi siwele phansi. Isihlahla sesibuna siyabona ukuthi manje sesifuna ukusiwina. Nangu uChabanga ubuya leyo lamakeni amazwi uyathelela, uyathelezela, siyahluma kuthi, uyasihlumisa futhi. Hayi, thina sikhathele ngalo uSengezo lo, kakahambe katsanake.
Kum mshelele. Hayi, siyabonga ke kwe-Studio 7. Asiqhubekeni ngomsebenzi esawuqalisayo ukuthi konke siyabe sifaka lati ama-points ethu. yemukela ye hayi sengisizwa labantu bakho bayakhala ukuthi kathi ugqumshelele siwakhala la yini angikhalalanga inkinga ekhona ukuthi sibaningi kakhulu esifakayo then abasuccessful akuqhutheke benikezwa isikhathi ukuthi bekhulume lathi siyakhuluma kodwa-ke mina into engikhala ngayo ikuthi noma ngisizwa abantu bekhuluma ama-languages abo bala ama-language lawo obandlululo ama-language obandlululo awakhi a-destroyer from i-family a-destroye ilizwe a-destroye yonke into what I'm trying to say I'm saying in brief bantu asiyekeleni ubandlululo loko kokuthiwa kuyaqunya ilizwe kwenziwani nani nanani akusakhi and abantu abakhulumayo ngokuquma ilizwe ngabantu abayabe ngaphandle abakhulumi life besekhaya then enye ipoint engifakayo ukuthi abantu bale problem ugqugquzela into ngekuyikhone which is very very ridiculous loko ngekuze ukukhone ukuthi wena usithi uzaquma ilizwe kodwa wena usebenzisa isithupha sezimbabwe usebenzisa amaphepha asezimbabwe now usuzitshela ukuthi wena we have got nothing to do ngezimbabwe uyilokho hhayi that is typical lies ngamanga bantu ake sihlonipheni okusemthethweni womhlaba wonke jikelele wena ma ule division with izanu talk about izanu ungakhulume ngokuthi uyaquma ilizwe thank you siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amalunga ebandla elibusayo lamademokrasi kudale laphezulu lephalamende yemelika elesenethi avimbe imizamo yabebandla eliphikisayo lama-Republicans izolo eyokuphasisa isikhwama semali yokuphathisa ele-Israel empini yalo leqembu le-Hamas kuthiwa phandle ele-Ukraine. Sixoxe lo landela izombusazwe zemelika umnumzana Tim Moringayi.
Into ehluphayo lapha ikuthi ama-parties akhona ama-democrats nama-republicans badonselana ngendaba zokuthi impi eye-Ukraine ongathiwa isiphumelele and then e-Israel layiqalisa kodwa siyakwazi ukuthi abasekelayo ama-republicans amaningi lapha they are of Jewish Israeli descent so khonapho yikho ngantu abafuna labo ukuthi bathole a good report sesisiya kumkhankaso we-presidential election next year. Siyakwazi thina ukuthi u-leading candidate we-Republican Party u-Donald Trump wayezonda i-Ukraine ngendaba zokuthi babe ngafuni ukumnika amacala ayenziwe ngumntwana ka-Biden e-Ukraine. So wahle wabancitsha le aid laphana esabusa yena ku-office. Kodwa kathesi i-Ukraine sichayi Russia ngensimbi ezizwayo. Ngangithwa lapha sokulokudonselana ngoba next year yikho kulwelwa khona ukuthi ama-Republicans siyakwazi ukuthi vele yibo abathanda impi, bathanda ukusupporta izinto zempi. But kathesi kuyasimangalisa ukuthi abafuni ukusupporta i-Ukraine kathesi siphumelele. Ngoba kuyabe sokukhulunywa ukuthi umongameli welizwe uBiden nguye owashutshisayo ukuthi bancedise i-Ukraine. So ku-general election next year kuyabe kungahambi kahle for the Republicans.
Ama-Republicans wona kungani kanti engafuni ukuthi kupasiswe ibhili elemali eziya kumazwe omabili enye isiya kwele-Israel enye isiya kwele-Ukraine. Kungani khanya engafuni ukuthi ele-Ukraine lalo liphiwe imali?
Ukuyala kwabo lokho is just the political gimmicks thina esikubonayo. Ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day bazapasa lona leli bill beni sokusiba lo msindo after some debates. Ngoba i-Israel layo izabe isifuna i-aid yona le ngokuchurch. So hayi siyabona ngantu abazaba lama solutions in a very very near future and sibona lathi ukuthi sebe lo speaker omutsha laye ofuna ukuthi izinto zihambe phambili ngoba i-bill lekufunda i-government liyaphenduka I think end of this month so kumele baqede zona lezi ndaba.
umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Kwanele mthakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa, olivalelisayo nguNtungamilinkomo.